Soko izikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7. Ngolwesihlanu mhlaka 6 kuNcwabakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Bekusokuhaywa amabhasi ethatha abantu ePlumtree beze begcine besiyalala eBikebridge. Ngenxa yokuthi kungasela kugcwele lapha esigodini okujwayele ukuchithekela khona abantu, kugcwele inyathi, kugcwele igwanda. Igwanda ibilungiswa njalo i-quarantine center ngoba abantu ade begcina besiswa khonale eBikebridge.
Indawo zokulondoloza abatholakala bele coronavirus eMathebeleland South, ama-quarantine centers, zibikwa sezisilela ngesikhathi igcikwane leli limemetheka elizweni lakulesi sigaba.
Ngilokudana kakhulu ngento eyenziweyo ukuthi basikhiphe ehlelweni lokudla ngomumo lo okhona khathesi. Ubunzima besihlangana labo asisebenzi, akula lapho esingathola khona ukudla.
Umphakathi waseMathebeleland uveza ukukhathazeka okukhulu ngemva kokukhitshwa kwabanye kuhlelo lwenhlanganiso ye-World Food Program. Kuhlelo Woza Friday namuhla lo ngumculi uMzobanzi Mlawuzi odume kakhulu ngegama lokuthi ngumzo 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ukhulumende ubikwa isithi indawo zokulondoloza abatholakala bele coronavirus eMathebeleland South, ama quarantine centers, sezisilela ngesikhathi igcikwane leli limemetheka elizweni lakulesi isigaba. Njalo labeZimbabwe abaxotshwa kwamanye amazwe befikela kulindawo. Umfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, ephathisa kulezi indawo, usichasisela okwenzakalayo.
Yeah, ePlumtree bese uhluphe ukuthi bekusokuhaywa amabhasi ethatha abantu ePlumtree beze begcine besiyalala eBikebridge. Ngenxa yokuthi kungasela kugcwele lapha esigodini okujwayele ukuchithekela khona abantu, kugcwele inyathi, kugcwele igwanda. Igwanda ibilungiswa njalo i-quarantine center ngoba abantu ade begcina besiswa khonale eBikebridge, umuntu esuke ePlumtree. Thina njengeZTA besike saxoxisana labo, sabona ukuthi kulezi khece lokhu zikhona eziningi ezidingakala ukuthi zilungisiswe ukwenzela ukuthi nxa abantu besiza kuma-quarantine center begcine bengabaleki kodwa bekwanisa ukuhlala. Njalo udubo olukhona yukuthi iPlumtree nangwayo ayila i-quarantine center. Ngakho abantu abavelele eBotswana bonke bebesiya esigodini, enyathi, umbabani eGwanda, umbe njengakathi sathi sokusenzakala kuthathweke ibhasi beze befakwa eBikebridge khatshana khona ngale. Ngenxa yokuthi kungalasakhiwo uhulumende ubekhangele ekhangekhangele kwezinye izindawo lapha adengavula khona, kodwa kuyabe sokufunakala ukuthi kusetshenzwe kakhulu njalo kufunakala lezi mali eziningi. Ngakho-ke thina ngokubona kwethu engxenye bekungaba ngcono nxa isakhiwo esisemngcele weborder wePlumtree esayivele sisamukela abantu abasusiweyo eBotswana, nxa kungaba yiso kungakhangela ukuthi silungisiswe sibe sikwanise ukuthi sithathe abantu nxa bengena. Ikanti ngale Bikebridge nasa sancedisa kakhulu, safaka isola, sahambisa imatras, sahambisa izinto eziningi ukwenzela ukuthi kube lula ukuthi abantu nxa bebuya bengabaleki kodwa kuhlaliseke. Ngakho siyathemba layo, kuyadingakala ukuthi engcono kube leminye imibheda, kwenzakale njalo le ndaba leyo yokudla. Abantu abaningi babaleka ngenxa yokuthi ukudla kwakhona kuyabe kulokhu kufanana nsuku langensuku.
Lingathi uhulumende oluphethe kuhle yini uhlelo lokulwisana le-COVID-19?
Uhulumende ye ulesikhexe, kodwa-ke kuyadingakala ukuthi encediswe ukwenzela ukuthi kube lula ukuthi sibambe lindaba, abantu bengagcini bebaleka bengene phakathi kwezakhamizi, bengene bebuyele endaweni ezehlukeneyo bethwele igcikwane ele-COVID ngenxa yokuthi bebalekile kuma-quarantine centers abangakwanisa ukuthi abagcine kuhle.
Lo ngumfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, esixoxelaye ekobulawayo. Ukusenjalo uhulumende ubikwa isithi ukhangelele ukwamukela amajekiseni awohlobo lweJohnson and Johnson olwabelwa amazwe akuzwekazi leAfrika ngumanyano weAfrican Union ukulwisana legcikwane lecoronavirus. Lokhu kwenzakala ugatsha olubona ngezempilakahle lusithi igcikwane lecoronavirus lihlasele abedlula amakhulu ayisishiyagalolunye 963 ngosuku olulodwa olwedluleyo labulala abangamachumi amane lantathu 43 elizweni. Lokhu sokukhuphule inani lasebehlaselwa yileli gcikwane selokho laqhamukayo ngomnyaka odluleyo layakwedlula inkulungwane ezilikhulu 114,489 labulala abafika phose inkulungwane ezine 3,754. Asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela leli gcikwane sebesedlula isigidi esilenkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 1.7 million.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz kushortwave.
Uhulumende uthi abantu abazaphiwa izicoco zokunanza indima abayidlalayo ekusebenzeleni ilizwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emkhosini wamaqhawe oHeroes Day ngomvulo bagoqela unkosikazi wakhe uAuxillia Mnangagwa. Izicoco lezi zizaphiwa abantu abaphilayo kanye lesababhobhayo abavela kunhlangothi ezijiyeneyo zempilo ezigoqela ezokholo, ezomfundo lezombusazwe. Kumbiko awethule namhla uhulumende uthe unkosikazi Mnangagwa uzaphiwa umvuzo we-Order of the Star of Zimbabwe Gold ndawonye lomphathintambo wezemidlalo uKestrel Conventry lo-Archbishop Ezekiel Gutti. Wayengumkhokheli we-University of Zimbabwe uMnumzana Walter Kamba Phineas Makurani owayekhokhela i-National University of Science and Technology Hopewell Sata labanye bazaphiwa isicoco se-Order of the Star of Zimbabwe Silver. Abanye abazathola imvuzo etshiyeneyo bagoqela umlobi uMnumzana Phathisa Nyathi, uCharles Mungoshi, intatheli zendaba yeZBC uRuben Barwe, uMbuyane Handa, uSekuru Kagovi kanye lendlovukazi yamaNdebele uQueen Lozike Khumalo. Umphakathi wasemathebelelendu uveza ukukhathazeka okukhulu ngemva kokukhitshwa kwabanye kuhlelo lwabenhlanganiso ephathisa ngoncedo lokudla emhlabeni jikelele eye-United Nations World Food Program. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekubulawayo.
Iningi labakhutshwe ehlelweni lwe-World Food Program bakhala ezimathonsi bethi belubasiza kakhulu ngoba isikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 lwenza kube nzima ukuba baphume bayeselela imuli. Omunye wabakhutshwe ehlelweni lwabe-World Food Program, unkosazana noMathemba Mthimkhulu uthi impilo isizoba nzima kuye le muli manje.
Ngilokudana kakhulu ngento eyenziweyo ukuthi basikhiphe ehlelweni lokudla ngomumo lo okhona khathesa. Ubunzima besihlangana labo asisebenzi, akula lapho esingathola khona ukudla. Kodwa nxa sebesikhipha sokusitsha ukuthi sokuzadala ukuthi kube lamasela amaningi.
Ophekela abantu ukudla ngaphansi kohlelo lwe-soup kitchen kobulawayo unkosikazi Cora Ndebele uthi sekuyaba lobunzima njalo lenani labantu abazabuya bedinga ukudla kolwabo uhlelo seliyaqansa.
Kulusizi kakhulu ukuzothola kulenani ethize elikhitshiweyo ku-World Food Program. Mina besikhangelele ukubana inani lelo lengizwe la babethembisile ukubana bazayingiza ngoba manxa sikhangele ngumumo welizwe langeCovid leyo langendlala ekhona nje ebantwini. So World Food Program ibinceda kakhulu ukuthi abantu bathole ukubana bakhole okuziphilisa lokudla nsuku zonke. So manxa abantu sebekhitshwe ukuthi ubunzima sokuzaba khona kakhulu ezindlini nasezimulini lapho okuzenza ukuba ngalathi esifida abantwana ezindlini kuma-community sesikhangelele ukuthi inamba lakhona ingezelele kakhulu.
Isakhamuzi seGwanda uMnumzana Ndodana Moyo uthi leli nyathelo labe World Food Program seliyadala ubunzima obuphindiweyo ngesikhathi ilizwe libhekane lobhubhano lwe-COVID-19.
Yathembisa abantu ukuthi kayizi ukukhupha abantu, ayizi ukumisa uhlelo, instead yathembisa ukuthi izangezelela inani labantu abaholayo liye phezulu. Kuyadanisa ke kathesi ngesehlakalo lesi isenzo abasenzileyo ngesikhathi imbi ye COVID-19 ehlasele umhlaba wonke ngesikhathi abantu bengasebenzi sekubenza babe sengozini yekuthi sekumele baphume phandle bayephanda
olwela amalungelo oluntu umnumzana efincube uthi kuyadanisa ngoba iningi labakhuchiweyo abenelisi ukuphilisa imuli zabo
singakhohle ukuthi abantu abangaphansi kohlelo lo World Food Program iWFP ngamafishane ngabantu abangenelisiyo ukuthi bazondle kumbe bazondlele abantwana ngesizathu sokuthi mhlambe bayagula kakhulu kumbe bakhubazekile bagogekile kumbe bazintandane kumbe bangabaselokazi kumbe abasebenzi ngendlela le engenza ukuthi bakwazi ukwedla abantu babo ngendlela efaneleyo ngakho ke kakho umuntu ofanele asuswe kulelo hlelo kungelandlela ecacile ukuthi yabezaphila njani
inhlanganiso yeWorld Food Program yayithembisile ukuba ayizukukhupha umuntu ehlelweni njalo izathi ingezelele inani labantu abathola usizo abeWorld Food Program bathi thethele linyathelo ngoba bengasela mali eyenela umuntu wonke ngakho ke sebekhuphile abathile ababone bekusimo esingcuno kwezokuzinakekela kulabanye phansi kohlelo lolu abantu sebethole ama ATM card amatsha ukuthenga ngawo ukudla emulini umuntu uthola amadola azinkulungwane ezilithumi aweZimbabwe kusiya ngokuthi bangaki emulini ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
We live talk namhlanje kuhlelo sikhangela ukukhuphuka kwenani lasebebulawa yi-COVID-19 kanye labafunyana abelegcikwane leli elizweni. Umongameli Cyril Ramaphosa wabele South Africa use lethe inguquko enkulu kudale lakhe labaphathi ntambo ele cabinet osekubangele ukuxotshwa kwabaphathi ntambo bengatsha eziqhakathekileyo ezigoqela kukhathalwe zomnotho olwezempila kahle olwezomvikela lolwendloli zikahulumende uThuso Khumalo sipha lolu daba iseJohannesburg kwele South Africa
yasethulela isizwe izolo inguquko aseyenze kudale labaphathi ntambo bakhe umongameli Cyril Ramaphosa uthe umnumzana Enoch Godongwana nguye osengumphathi ntambo ogatsha lwezemali ngemva kokususwa kukamnumzana Thito Mboweni obekudala ecela ukuphuma kulesi sikhundla umphathi ntambo ogatsha lwezomvikela unkosikazi noSiviwe Maphisa Nqakula laye ukhitshiwe kwafakwa unkosikazi Thandi Modise umnumzana Zwelimkhize obephethe ukugatsha lwezempila kahle laye uphumile ngemva kokwetheswa amacala enkohlakalo esikhundleni sakhe kwangena umnumzana Joe Phahla ezinye ingatsha esezilabaphathi ntambo abatsha zigoqela umphathi ntambo osehofisini kamongameli ugatsha lwezokuxhumana olwezindlu olwezokuthekela olwezamanzi lolwamabhizimusi amancane
firstly we are working to accelerate our vaccination program to overcome the COVID-19 pandemic
Inhloso enkulu yikulwiswa kwe-corona lokuletha ukuthula elizweni.
That there is peace and stability in our country in the wake of the recent outbreak of violence and destruction in parts of the country.
Loba nje ingatha zonke zezomvikela ngokuqela lolwamapolisa zasolwa kakhulu ngokwehluleka kwenza umsebenzi wazo ngesikhathi sodlakela lokuntshontshwa kwempahla ezitolo olusanda kwedlula kwele South Africa. Umphathi ntambo ogatsha lwezamapolisa umnumzana Bheki Cele osele lesisikhundla osekwenze iningi lathi kusobala ukuthi untaba ayikhonjwa inyathelo likamnumzana Ramaphosa lokwesula ugatsha lwenhloli zikahulumende qede lapho athathe ukulawula kwenhloli lokhu akufake phansi kwefisi kamongameli sekusolwe ngabanengi umgcini sihlalo webandla leMDC Alliance kwele South Africa umnumzana Thasi Ndlovu uthi ukufaka amandla amanengi ezandleni kamongameli akulunganga
hayi lokho kuyesithusa kancane ngoba kusokuchishe kufana naloko kwenziwa umnanga kwakulelizwe laseZimbabwe ngoba amandla uma angagcwala kakhulu angaba maningi kakhulu esandleni somuntu oyi-1 kungenzeka aphathe kabi ngelinye ilanga awasebenzise kabi lawo mandla esingathi abuse of state power
kodwa ke umongameli Ramaphosa uthi inguquko le izakwenza ukuthi umongameli ngokwakhe ahlale eqaphe ngesolokhozi ukuthi ilizwe livikelekile na ngemva kokuba kuvele ukuba udlakela olusanda kwedlula beluhlose ukuthi kuvukelwe uhulumende
this is to ensure that the country's domestic and foreign intelligence services
kungumsebenzi kamongameli ukuvikela isizwe
his responsibility to safeguard the security and integrity of the nation.
Umnumzana Ndlovu uthi ukukhishwa kwamphathintambo wezomvikela uMaphisa Ngakula kube yinto enhle njengoba wahamba lequla le-ANC besiyakhulumisana lamabandla ezombusazwe eZimbabwe kodwa bafika bazikhulumela leZANU-PF kuphela. Kodwa ke unobhala jikelelwe bandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngakuthi Mabhena uthi bayathaba ukuthi akubanga lenguquko kugatsha lwendaba zasekhaya.
Sesahambisa isicelo sokuthi njengoba ama-permit ephela mhlaka 31 December 2021 ukuthi kube lendlela esizakala ngakhona ukuthi ama-permit lawa avuselele. Ngabe kube lojintsho ku Department of Home Affairs lokho bosokuzakwenza ukuthi mhlawumbe sibuye siqale phansi ukukhuluma lo minister omuntu kodwa ke sithabela ukuthi kakuzange kube lojintsho.
Abanye abeZimbabwe bathi kulutshwana okuzabasiza ngalezi nguquko njengoba sekuyimvama ukuthi kuyo yonke into sekufakwa izalwane zakwele South Africa phambili. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Kumalo.
Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ekhuluma emhlanganweni wokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku oweGlobal Emerging Technologies ngoNtulikazi, unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, umnumzana Anthony Blinken, ugcizelele ukuthi amazwe omhlaba kumele asebenze ndawonye ehlise ingozi elethwa yilabo abenza imisebenzi yokuganga abagqeke ama computer abanye ama cyber hackers.
Already we brought countries together around an approach that recognizes international law to make it clear that countries are governed in cyberspace just like they are offline.
Sesilethe amazwe ndawonye ukuze ahloniphe umthetho ophathelane lokuxhumana ebulenjini olawula amazwe wonke njengeminye nje imithetho, hathi ngesikhathi sempi kuphela kodwa lalapho okulokuthula khona, kutsho uBlinken. Kungakedluli iviki ngemva kwamazwi la elemelika lethu le umbiko lisola eleChina ngokuganga elikwenzayo ebulenjini be-internet. IMelika yethu lelumbiko ibambisane leNATO, European Union, eleNgilandi, eleCanada, Australia, iNew Zealand kanye leJapan. Ugatsha lwezomvikela kweleChina luqhathe izikliwi ezingena kumakhompyutha amanye amazwe ukwenza imisebenzi yokuganga ngenjongo yokuntshontsha izimali. Kutsho uBlinken kumbiko wakhe. Uqhubeke wathi amazwe alobuqotho kaphatheki emisebenzini emibi kanje. Ama-hackers lawa enza uhulumende labamabhizimusi balahlekelwe yimali engena kumabhiliyoni lamabhiliyoni, ayintshontsha ngokubamba impahla yabanikazi abesefuna imbadalo okuthiwa yi-ransom. UBlinken uphinde wathi uhulumende weMelika kanye labangane bakhe bayakufakaza ukuthi izigebengu lezi zangena kumakhompyutha enkampani yeMicrosoft lapho egcina khona imininingwana yayo. Lokho okwaphazamisa inkulungwane lenkulungwane zamakhompyutha abantu abanengi. Ngaphandle kokuthembisa kweleChina ukuthi alisoze liphatheke ekuntshontshweni kwempahla yabanikazi i-intellectual property, amazwe omhlaba asefake iziqondiso eziveza sobala indlela amazwe amele aziphathe ngayo enkundleni zokuxhumana ngamakhompyutha. NjengeMelika lamazwe omhlaba sithi eleChina silikhangele ngokuganga elikwenzayo ekungeneni kumakhompyutha amakompyutha abanye ngaphandle komthetho. Lokhu kuphazamisa umnotho wethu kanye lokuvikeleka kwethu. IMelika izabajezisa kanzima abenza lokhu, kutsho uBlinken.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Wezemidlalo, ingcwethi zithi kumele kusetshenziswe izikolo ukudinga lokukhusela abale talenta kwezemidlalo ukuze eZimbabwe liqhube kuhle. Kwezemidlalo ngemva kokuba abadlali balo bephenduke belengise izandla kumncintiswano we-2020 Summer Olympics. UJoseph Njanji usethulela lolu daba ngocweleyo.
Umbalisi njalo kwaba ngumqeqeshi weqembu lamajaha leminyaka elitshumi lanhlanu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu eliphatheke kumncintiswano we-Youth Olympics ngomnyaka ka-2010. UDumaza Dube uthi kumele ilizwe libe nendlela ecacayo yokuthi liqhuba njani kwezemidlalo.
Ukwenzela ukuthi siphumelele, singalandela imodeli eyenziwa yi-United States. I-United States isebenzisa izikolo. Kuqhubekele phambili kuye ema-universities. Yikho ubona i-United States iphumelela kumidlalo alo yama Olympics ngoba yona ivele ile model of development yokukhulisa abadlali babo ngendlela yezinga eliphezulu from ezikolo. Kithi siphonguthi sithathe izinto singelandlela ebambekayo ekhanyayo eyokuthi singaqoqa njani abadlali abangakhuliswa ngezinga eliphezulu kwenzela ukuthi bebe ngabanqobi.
Umqeqeshi oqeqeshe iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe kwimidlalo yama-Olympics eqhutshelwe elizweni laseBrazil ngomnyaka ka-2016 uShadrack Mlawuzi uthi kuqakathekile ukuba uhulumende adlale indima enkulu ekuthuthukeni kwezemidlalo.
Sikhangelele kakhulu ukuthi i-government yethu ingaphatheka kakhulu kule umsebenzi. Kungaphathisa kakhulu ukuthi lathi esikusports abantu besebenze ndawonye sile themba lokuthi izinto zizahamba ngendlela. Kodwa kulezinto eziningi okufanele ukuthi sizenze njengelizwe njoba sinazelela ukuthi even lokukhangela abantwana abaleziphiwo beqalisa besesebancane kusiya phambili ukuze bethole njalo ukuqeqeshwa kuhle, bethole njalo usekelo kakhulu. Kungasiphathisa kakhulu sililizwe ukuthi siyenze kuhle kule mncintiswana. Akujiphanga laphana.
Intatheli zindaba yezemidlalo uDumi Praise Dlakama uthi kumele kukhethwe imidlalo yokusekela hatshi ukuthela imali loba ngaphi.
Into esingayenza njengelizwe kubana ke sithuthukise amathuba ethu ukuthi sithole imendo lemidlalo efana nama-Olympics ukuthi sizame ukuthi lathi esi-specialize sibone lapho ke esilamandla khona esingathi ngama-strength ethu. Kube yikho lapho esifitizela khona, kube yikho lapho esilolonga khona abadlali bethu abaningi ubanalo lapho sesisiya emidlalweni sesiwazi ukuthi iqembu lethu yiliphi njalo sesikhangele sananze la futhi lezi khadi zethu ukuthi ke izikhadi zethu ziyalingana yini lezi ama world standards. Ungakhala ke ndapho ke amadlali bethu esiwahambise kuma Olympic Games la abese Japan izikhadi zabo vele bekusobala ukuthi akula nto abazaziphathela yona ngoba bezingangenelani bezingemuva kakhulu.
Ilizwe leZimbabwe belithumela abadlali abahlanu kumidlalo ye-2020 Summer Olympics kwele Japan njalo akula ngisho lo yedwa othole imyendulo. Umdlali wegolf uScott Vincent yena uzamile ngoba iqede esendaweni yeshumi lesithupha kumncintiswano wegolf. Odlala umdlalo wokugwedla uPeter Pessel-Gilpin yena uqede esendaweni yamashumi amabili. UDonata Katayi uqede esendaweni yamashumi amathathu lane. UPeter Wetzler uqede esendaweni yamashumi amane lambili kuthi uNgoni Makusha yena uqede esendaweni yamashumi amahlanu. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday kuleviki silomculi uMzobanzi Mlawuze odume kakhulu ngegama lokuthi ngumzo 7. Yena ke ucula umdumo we-Afrobeats kanye le-house music esebenzela ukoBulawayo. Asizweni exoxa nomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Chisa Svandi.
Wange
Ngena kwezomculo ngo-2014 lapho ahlupha khona ngengoma yakhe ukwasa kwasa. Kadali uyasebenza ecula esiyaphambili. Kuhle abalaleli bezwe imbali yakho mzo 7.
Elamelo ukuzalwa ngumzobanzi Paul Mlawuzi. Ngizalwa eNtumbane kobulawayo. Njalo ngikhulele khona eNtumbane. Nafunda eNtabeni primary school, secondary ngasengisiya eFatima High School. Yeah, yikho ke lapho uqale khona ezomculo because eschool I was in the school choir, ngabe ku school drama, esecondary lakho ngayenza itheater.
Wathanda ucula semncane pho igama leli lonake livela ngapi?
Ngakithi singu-7, so ngaba ngowe-7 ngase ngisithi njengoba bengibiza mzobanzi mina ke ngizozibiza mzo 7. 7 inamba yokuphelela eBhayibhelini bathi it's the number of perfection. Abantu abangi-inspireyo kwezomculo uBaba Majayivana and the late uFela Kuti, le community ngananzelela ingoma zami ngezokuba happy ngezenjabulo zokujabulisa abantu.
Umzo 7 unqobe wathola isicoco se-award ye-Best Dance and House Artist of the Year emncintiswaneni wokuzokucula walonyaka oweZimbabwe Music Awards 2021. Yena-ke ucula umculo etshiyeneyo hiko nje ezibiza Flavor Fuser.
Kahle ngiyahlanganisa ezomculo ekuthini ngiyadobha kukwaito ngidobhe ku-hip hop ngidobhe ku-traditional music afrobeat ngidobhe kumapiano. So ngingatsho ukuthi mina ngenza i-house music. Angabile album ngikhipha ama-single every ama-single kodwa lo nyaka ngisebenza i-album okuthiwa ngu-United Country of Africa.
Ube ngumculi ohlezi esenza imidlalo eculela abalandeli endaweni ezijeneyo eZimbabwe. Kodwa kulezi nsuku umile ngenxa yeziqondiso zokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Lizibani kubalaleli mzo 7.
I-COVID is real. Let's mask up, geze izandla, practice social distancing. Mbonge futhi njalo ngokusixhasa kwezomculo. Facebook ngumzo 7 MZOE S EVEN, Twitter MZOESEVEN, ku Instagram MZOE_SEVEN, lagu TikTok njalo, lagu YouTube njalo. Sibonge Mahlabezulu.
Umzo 7 esikwethisela ekuhlelo Woza Friday ngomculo wakhe ohlakazayo. Izandla phezulu womculo kaMzo 7 mpela sonto endlekini lonke igama lami ngezwe Jesus Banda.
Mcholo the pandemic, Mcholo the pandemic, Mcholo the pandemic, pandemic.
Umculi umzobanzi Mlawuzi odume kakhulu ngegama lokuthi ngumzo 7 yena ke ocula umdumo we-afrobeat kanye le-house music ebobulawayo. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Indawo zokulondoloza abatholakala bele-coronavirus eMathabeleland South, ama-quarantine centers, zibikwa sezisilela ngesikhathi igcikwane leli limemetheka elizweni. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlangano.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.